kuhle ukuthi uhulumende avaccinate yebo ukuthi kube nganeno kodwa kumele ukuthi kube leminye imizamo ngoba ngesilungu bathi bona prevention is better than a cure yebo ukuvaccinate ngenye indlela ye prevention kodwa kulama root cause angaka addresswa kangako kasikwazi ke ngoba sizwa kuthiwa khona uhulumende uza kwenza ukuthi abalahla ingcikeza kube lamafayini abakhona lanxa nje amanye amafayini akhulunywayo sibona ngathi ngamafayini aqanise kakhulu ngoba ukuthi umuntu angalahla ilitha kuthiwa khona uzabhadala $500 kasawazi ukuthi kuya-implementeka lokho umuntu uyayithola ngaphi imali eningi kangako. Sifisa ukuthi kube lokubambana kuhulumende lezakhamizi ikakhulu ekuqedeni singathi yi-root cause loba imbangela ekholela kuloku vaccinate kuphela ngoba singavaccinate ama sewage singaka address ukuswelakala kwamanzi kungaka addresswa kangkhulu ukuthi singaqeda udu siyabe siloku sibhoda sindawo yinye yiko khulunywa izakhamizi.
Awekho yini amanyathelo eliwabonayo awokulungisisa lezo zinto okhuluma ngazo?
Kasikaboni imizamo singathi thina singathi kuba lokuba ngcono kulokho kukhona ingcikeza ungangena edolobheni eHarare uzabona ukuthi ingcikeza still igcwele indawo zonke ikakhulu ungakuya kule ndawo Copacabana laphana uyabona ukuthi kulendawo eziningi lapho kuloko kubuthele ingcikeza njalo ziningi indawo zingakhangela emalokitshini kobo kuwazana labo Chitungwiza kobo Highfields zonke zona izana indawo kulendawo lapho bona khona ingcikeza ilokhu iningi kakhulu njalo udamanzi sibona udubo lwamanzi lokho elikhona kalukapheli ngoba umuntu angaza vaccinate kodwa nxa engatholi amanzi ahlanzekileyo ukuthi ageze kuyahlupha ukuthi sithi singathi singaluqeda lolo dubo masinye.
Uhulumende uthi kusukela ngeviki edluleyo sungula uhlelo lokuhlaba abantu sebebanengi abaphumileyo besiyahlatshwa baphakamela phezulu kanti njalo uthi lokusabalala kwalomkhuhlane sokwehlile lingakufakaza yini lokho?
Ya kunzima ukuthi sithi inani selehlile ngoba kuseseduzane singazi ngabona singake sithi sike sinike inyanga sibone ukuthi kuhamba njani njalo enye into eqhakathekileyo ukuthi nxa kulohlelo njengolokuhlaba kumele kube lemikhankaso esingathi ngama education campaign ngiyakhumbula lapho kwakwaba nekholela ngabona umnyaka ophelileyo uhulumende wasebenza sibili kwaba nemizamo sibona abezokuhlanzeka behamba emalokitsheni bekhuluma ngodaba lwekholela bekhuthaza abantu ukuthi ikholela singayinqabela njani loba singenza njani ukuthi idede imikhankaso mbona ngathi kulesi sikhathi kayibanga nengi kangako.